So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Ikudibana kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhla ka 19 kuNhlangula 2023. Igama lami ngontungami Linkomo. Ezihamba phambili. Lamukelwe ngembono etshiyeneyo inyathelo le-CCC elokuthi amabizo abantu abazancintisa kukhetho belimele aza kwethulelwa uZulu ngosuku lokubhalisa bonke abancintisayo olwe-nomination day ngolwesithathu. Kwiziza izilwane ezintathu ebesezihluphile ezigabeni zePlumtree zibikwase zibulewe zonke, kodwa izakhamizi zithi zilokwesaba okukhulu. UZulu weMelika namhla ukukhefu leJuneteenth, lona elinanza ukukhululwa kwabantu abensundu ababegqilaziwe kulelo lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Selamukelwe ngembono etshiyeneyo inyathelo elithethwe libandla eliphikisayo le-CCC elokuthi amabizo abantu abazancintisa belimele kukhetho oluzayo aza kwethulelwa uZulu ngolwesithathu, lapho okuzavulwa khona uhlelo lokubhalisa bonke abancintisayo ngamadale e-nomination court. Umkhokheli we-CCC uMnumzana Nelson Chamisa wazise izolo ukuthi bathethele linyathelo ukuze benqabele izigilamkhuba ezilakho ukuphazamisa inhlelo zebandla lakhe. Lanxa abanye abasekeli bebandla leli bevumelana laye, abanye bayakusola kakhulu lokhu besithi i-CCC kumele iqhube inhlelo zabantu ngendlela ecacileyo njalo yazise abasekeli bayo ukuthi ngobani abazancintisa beyimele kukhetho kusalesikhathi. Ibandla leli ligqibe uhlelo lwalo lokukhetha abazalimela olwe-Consensus Candidate Selection ngempelasonto. Abanye bayalusola lolu hlelo besithi bekumele kwenziwe ama-primary elections. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele uMnumzana Efidlela Ncube, ingcwethi kwezombusazwe.
Kwenziwe ngendlela engajwayelekanga. Kujwayeleke ukuthi abantu babe lolwazi ikakhulu eziqintini lapha babekhona ukuthi ubani nguyozamela ibandla lapha, ubani nguyozamela ibandla lapha, even usuku lwe-nomination lungakafiki, ikakhulu nxa abantu bevele kulabo bantu lapha bavela kubo nge-primary election. Kusuka sekucacile vele ukuthi ubani nguye owawinayo, ubani wazama wehluleka, ubani mhlambe samfaka ngokuzayo. Ngakho-ke le indlela entsha abantu abangayijwayelanga, abangakaze bahlanganelayo, ukuthi ibandla liyaveza ama-candidates nge-day ye-nomination. Yebo, kambe kuba lababili abathathu abantu ababe bengabazi, kodwa izikhathi eziningi eziqintini lapho ababe bevela khona babe sebesazakala laba bantu. Ngakho-ke kakumangalisi ukuthi kube khona abasolayo lababukayo, ngokuba iseyinto entsha abantu abangazange bahlangana layo emuva le.
Kulamanye amalunga aleli bandla anqotshiweyo akhala ngokuthi uhlelo olusetshenzisiweyo belungalunganga, bekumele kusetshenziswe ama-primary elections ayiwo avame ukusetshenziswa nje. Singabona yini abanye abanqotshiweyo sebe siyabhalisa befuna ukuncintisa labo kumbe bebhalisa bezimele?
Ubuhle be-primary election ukuthi kuse kucace kahle kamhlophe ukuthi ngubani ozamela ibandla endaweni ethile, njalo lipha amandla ezigaba zona lezo. Abantu bangenza isinqumo sokuthi ubani nguye sekuphelile. Le selection process, i-community selection process, lapho engathi ibe lenkinga khona, lapho kungacaci khona ukuthi kusebenza njani, ukuthi kanti amandla avela kubani. ngokuba bakhona abantu okuthethwe izinqomo kuthiwa nguye ohamba phambili kusuka ebantwini abantu bakuthatha ukuthi hayi njengoba thina abaningi sesithe sihamba lalo nguye kodwa kube sekuphuma sekuthiwa khona hayi akutsho ukuthi ohamba phambili nguye ozaba nguye sokumangalisa ukuthi ebantwini abaningi kade othatha isinqumo ngubani ngabantu kumbe ukhona omunye umuntu bakhona abanye abantu eHarare abazathatha lezo zinqumo yikho lapho kungathi sokukudala khona i-confusion okudinge ukuthi bakulungise ngendlela efaneleyo kanti ke njalo into esengenzeka nxa kulindwe umhla ka-21 abantu abaningi bazacabanga ukuthi mina kuthuthi angisoze ngibe khona kube sokusiba le ngozi zokuthi basebelungisa amaphepha bayengena bengama-independent kule ngozi yona leyo enkulu kakhulu kodwa ke njoba ngisitsho futhi ukuthi i-primary election icacile amandla iwapha abantu le process ibonakala sengathi amandla iwapha abantu ibuyiwathathe ibapha abantu ibuyiwathathe ithi khethani ibuyithi hayi ayisini elikhethayo ithi khethani ibuyithi alila final say ukhona omunye ozathatha leso sinqumo ikulapho kule nkinga khona
abanye njalo bakhala ngokuthi ibandla leli kalilama structures ngakho kungenzeka ngaphandle kokuqilibezela abathi kulakho kuba khona bathi kungenzeka leli bandla linqotshwe ngenxa yakhona ukuthi kalila nkokheli ekhanyayo kalilawo ama structures
I-structure sona siyadingeka kakhulu kukho konke lapho kuqoqwa khona abantu kungakhathaleli loba i-burial society kudlala ibhola kudlala i-netball ngokwepolitiki i-structure siyadingeka kodwa ke abaholi be-CCC bathe bona balokuhlakanipha okunyabalakho kuza kwenza ukuthi lanxa kungela ama-structures kube lempumelelo yebo kambe bakhona abantu abavele bezavotela i-CCC abasebe abathe bona izano imbi imeli iphume abakudinga ukuthi kule structure kumbabala structure bazahamba bayevota kuphela bevotela i-CCC kungakhathaleki ukuthi kule structure kumbe sikhona kodwa ke bakhona abantu abadinga i-structure siyancedisa ukuthi ukwazi ukuthi ube lama polling agency ngendlela efaneleyo siyadingeka i-structure ukuthi sipha abantu isibindi ukuthi bayevotela iqembu elithile i-structure siyadingeka for i-visibility ukuthi abantu balibone ukuthi iqembu likhona endaweni i-structure siyadingeka ukuvikela i-vote ngemva kokuthi sekuvotiwe zonke lezo zinto zizabonakala ke kona lapho ukuthi lelo cebo abathi balalo eli replace structure ngelinjani icebo lakhona njoba lingakaza kahle
umnumzana efidlela ncube yingcwethi kwezombusazwe kusenjalo ibandla le-CCC selithumele amazwi entuduzo emdenini wakudabengwa kulandela ukubhubha kukankosikazi Zodwa Dabengwa ongumfelokazi weqhawe lesizwe umnumzana Dumiso Dabengwa. Unkosikazi Dabengwa ubhubhe ngolwesihlanu. Umyeni wakhe yena ubhubhele kwele Kenya ngomnyaka ka-2019 evela kwele India lapho ayeselatshwa khona. Nanga amazwi esiwathunyelwe ngomsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Silusizi njengebandla le-CCC elithungamelwa ngubaba uChamisa sikhala ngemuli yakudabengwa yakokhumalo ngokuthiwa ngumama uMakhumalo. Njengebandla labantu siyazi ukuthi ubaba uDabengwa lobaba uChamisa etebengulimi lamazinyo abantu edebisi belomsebenzi omkhulu bezama ukwenza umhlahlandlela wokuthi iZimbabwe izinze ngokusweleka kwenhlanhla ubaba uDabengwa wasezichiya kwasala umama edoloko esimkhangelele njengendlovukazi siyadana lobaba uChamisa ukhala lemuli yakoDabengwa leyakokhumalo lesizwe sonke esikamthwakazi jikelele leZimbabwe yonke abadala bathi intandane enhle ngumakhoda ngunina namhlanje siyintandane asisela baba lomama kungani abakoDabengwa lapha kokhumalo bakhale ngikuthemba ukuthi imuli le umama lobaba uDabengwa bachiye imbali yobuqhawe njalo ngabe silamandla umama ngabe yi-national qhawe ngabe yi-national heroine lapho ophiwa khona inhlonipho ngoba ubaba uDabengwa ukuba nguye de bencedisana bekhanda amacebo baze bafika namhlanje sesizintandane sithi umhlaba kawo noni abantu abahle awuyabathatha kusale thini izigelekeqe kungani uNkulunkulu ebele emoli kababa umoyo dabengwa lo mama o Mrs Dabengwa lesizwe sonke sikamthokazi
umnumzana Felix Magalela Mafa Spanda ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le Triple C. Abogatsha olubona ngokulondolozwa kwemvelo kanye lenyamazana zasendle sebedubule babulala izilwane ezimbili ebesezihluphile ezigabeni zePlum Tree ezigoqela kombimba eBambazi lakoTsukuru. Abazingeli balolugatsha babikwa bebulele izilwane lezi ngeviki ephelileyo ngemva kokubulala esakuqala ngenyanga edluleyo. Izakhamizi zithi izilwane lezi bese ziqede izifuyo zazo futhi labantu bese behlalela evalweni. Izilwane lezi bezibikwa zizintathu kodwa lanxa sezizintathu njalo esezibulewe abanye bathi kabakholwa ukuthi seziphelile. Sixoxele sakhamuzi sakoTsukuru umnumzana Disk Ncube yena othi udlelwe inkomo ezimbili.
Inkomo kusho ukuthi ngomatshi ngitshayelwe inkunzi, kusho ukuthi Monday le edlulileyo nje ngitshayelwe ithokazi.
Nxa sesifaka umonakalo okwehleleyo lo emalini ukudlelwa inkomo zakho ungathi ulahlekelwe imali enganani?
Khonapha kuthi mangikhangele kusho ukuthi imali yami ngangena kubo 12,15,000 khonapha mangikhangele.
Abantu bathi izilwane lezi bezizintathu sibone kubulawa esakuqala kumaviki asanda kwedlula sokufe lezi ezimbili. Selichelesile mpela khona ngapho lingathi hayi ngempela udubo soluphelile selingachelesa selingazinza.
Izilwane baba ukutshaya kwazo asilaqiniso ngoba indawo lezi ezitshaya kizo asizazi, sibona isithombe kuphela. Izilwane hayi ukutshaya kwazo asilaqiniso, lakade zikhona ngoba kulo munye umfana ovele kumafa izolo esiza khonapho kweThukulu ubone imizila yazo phakathi kwamafa leThukulu khonapho la kuthangi kulabafana babaleke kumbe imbimba kumbe imtshanje ngobase nje kuphela kabasachazisa ukuthi labafana babaleke kuyiphi indawo kodwa babaleke bachinqola ekuthiwa kuse-Ebani Bongo lapha bashiye khona inqola bezibonile khonapho. Ngule Monday kulo mlungu ongangikhuluma laye ethi usemzileni kubamsola kodwa kathesi ukuthi ngimthole asisatholani ngefoni ngomlungu lo, ngingazi ukuthi ngisendani engelanethiki ngoba lami ngangimtshela ukuthi ma ehamba laye makulawo akudobhileyo akwanisa ukusitshele laye ukuthi kumi njani.
Umnumzana Disk Ncube isakhamuzi sePlum Tree koTsukuru. Uzulu weZimbabwe lasemhlabeni jikelele izolo unanze usuku lokuthakazelela indima edlalwa ngobaba ezimulini olwe Father's Day. Nanzi imbongi ezinkulu uDesire Moyoxide lo Obeti Dube labanye abalandela iStudio 7 bekhuluma ngalolu suku.
Ilanga ngelethu thino baba, ilanga ngelenu majaka selingobaba, ilanga ngelethu sonke sizaba ngobaba kusasa. Ilanga le Father's Day asiliyenzeni libe lelanga elilohlonzi, sibe ngamadoda uqobo, sinanze omama, sinazi izingane, sinazi imdeni yethu. Ilanga elihle kakhulu yini lonke bobaba.
Ukuba ngubaba akusiyonto encane.
Ungababi oba ngubaba oqotho.
Oba ngubaba oyisibusiso abantu abaziqhenya ngaye.
Ube ngubaba ongumalume ongalumiyo.
Nanzo ke
ingqobe zikhona apho.
Mukhethwe Bebe ngikhuluma ngise Gaborone Botswana. I Father's Day lilanga oluqhakatheke kakhulu ngoba kulapho esinanzelela khona obaba. Obaba isikhathi esiningi ngabantu abokuthi njengama providers kuma families. Sonke sikhangelela kibo ukuthi besivikele, besinakekele, besenzele konke nje whether bakwenza kumba bakwenzi. So izikhathi eziningi umuntu ongubaba uhlezi nje ekhathazekile ukuthi i family inga i right na kumbe injani. So isikhathi esiningi sibalokugcina izidingo kumbe ezabo izinswelo bezifaka eceleni ngenxa yezimuli unkosikazi nabantwana nje lokunye okunenginengi. So usuku lolu luqakathekile ngoba yilona usuku lapho esizikhohlwa thina sikhumbule obaba bethu. So lami ngithi Happy Father's Day especially to my father uShadrack Maziwa Bebe ungikhulisile, and ngithi Happy Father's Day to obaba bonke abakhona labangasekhoyo. Ngithi lilale ngokuthula.
Salibonani balaleli labasakazi baka Studio 7 okhuluma ngo Simbi kaIgobi from Gwanda kwamanje, kodwa ngikhuluma ngilapha kwelase South Africa. Sijabulele iFather's Day. Hayi ke mina njengobaba wemuli okwanamhlanje angibele nhlanhla iFather's Day benhle kimi ngokuba nginxuswe ngomakhelwane abaseSouth Africa lapha banginxusa ukuthi hoza baba njengoba la ngubaba. Besenza umcimbi wesintu, besenza lokho okuthiwa umbuyiso. So ngisho ukuthi hayi obaba labo mama sijabuleni ke ngalo le iFather's Day.
Igama lami nguBlessed Mlilo waseNyamendlovu Village 3. Ngithi Happy Father's Day kubaba wami uPilot Mlilo akuVillage 3 Akutan Cruise kusobhuku Amos Ndlovu. Laye ngithi usobhuku, ngithi Happy Father's Day kunkulunkulu abagcine kungayisibo obaba bethu besingeke senze lutho ngaphandle kwabo. So ngibafisela okuhle kodwa nje empilweni yabo.
Lapho lizwe imbongi ezimbili uDesire Moyoxide lo Obed Dube kanye labanye nje abalandeli beStudio 7 bekhuluma ngosuku lweFather's Day. Selikubonile na okusemaphephandabeni? Iphephandaba leChronicle lithi umongameli Emmerson Mnangagwa ufike kwele Ghana izolo elanda umhlangano omkhulu we-African Export Import Bank oqala namuhla. Iphephandaba leHerald lithi usomabhizimusi omkhulu uMnumzana Ben Mucheche usephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. Umcheche ubhubhe ngeviki edluleyo eseleminyaka phose elikhulu 96. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Yebo Studio 7 lonke ngilisinika lokho esikuzwayo okumnandi kangako. Nakho kunye okumelele kujove phambili. Undoda lo ngupresident Zibili kodwa wathi ngena wathina khwezani ngiyahluleka likhweza amabhrugu. Ah, nakathesi abantu lokhu emikhwezi. Mabhrugu eziyefika emahlumbe kathesi. Kasethuleki siwamela esitshelwe bani. Kumele asitshele futhi ukuthi yehlisani behlise abantu ukuthi thina siyakwenza njani. So cela asitshele ukuthi senze njani. Muye wathi khwezani namhla zokuthiwa kakwehliswe kuza kwehlisa bani, yibo abalezitolo. So sithenga kwezitolweni zabo sebavela bajayela imali. Akukhulumeki ngedola ukuthi lingenza kaliphumi idola kungene iyusa.
Studio 7 basakazi bethu abahle, linjani? Ya, mina ngikhuluma ngalaba abantu abakhala ngokubhuqa ukuthi bathelwa luthuli. Laba bantu ukuze befake ithari mnambo, ithara mnambo nokungcono bangikhona ukuthi bethatha amaplanka bebethele izibhigiri befake emgwaqweni begqibele. Bengahlatshelwa amathabo bazabe bebona ukuthi ukuze belokhuze befake ithara masinye ukuthi benze njalo. Ngoba uma bengenzanga njalo vele laba bantu bazabe belokhu besithi umgwaqo right behamba. Kodwa bengabahlabela amathaba bazabakwazi ukuthi umgwaqo uyalungiswa. Basuke bebekwazi ukuthi imbani ufakile befaka kuphela nje ngezindawo ukufaka bebethela izibhigiri 4-inch yakwazi ithali konyeni.
Studio 7, Studio 7, Studio 7, linjani, linjani. Ngicela like livule yambantu lami audio kade ngayenze audio last month lokho engakavulwa la kathes lokho engisenza avulwa. Ngicela lami ivulwe yami bantu. Ivulwe yami lami bantu. Ngiyacela abantu be Studio 7.
Salbona sesakisa mandebele sakumthwasa. Bangicela ukubuza dala bakithi ndona zakithi wasebhuku labalisa kunye lomphakathi wonke koze kube nini lingalithatha izwe lakini na koze kube nini busabe ezizwe akukuhle lokho esikwenzayo badala asihlanganeni sokusela phansi egwelo uzayibamba phansi isitholoze kulolonke kwelakithi kwelomthwasi amabandla wonke akithi abambane abafana bomthwasi baqinisile umthwasi Republic Party ibandla elikhulu asihlanganeni madoda obekukhuluma undodani uzencane laphakathi etholoshe.
Oh, salibonani, salibonani ekhaya ku-Studio 7. Linjani? Linjani, siyaphila. Ya, okhulumayo nguSindiso Mahlangu. Sindiso Mahlangu, abanye bamazi ngoSindo. Bendihlala e-Cadre Park ku-3137, kuwakuflight laphana. Ya, ngiyadinga, ngidinga umfowethu. ULouis Anele Mahlangu e-Cadre Park, laphana abangani bebemiza ngoLusto. Ngumna wami lo wandilandelayo. Ngiyamdinga kakhulu. Uthi ongaba emazi kumbe kwazi nje phakathi kwabangani uMethu, uTrimo, uAbi, uPhesi, uMafa, uEdwin, uBriza laphana kwaMamo, eceleni laphana ku-3136 kwaSheron, kuloShezi, kuloBoni, kuloNoma, kuloNkazi. Ngicela uthi ongaba nje just ongaba ele number yabantu bona bembakhulumileyo enisize kakhulu embambe enambeni yami nale WhatsApp eka +27750092 inamba yami le kaSindo. Ngicela ukuthi ongaba nje lo lwazi yena uLusto ngigcine ese South Africa ubehlala eAlexandra eQ endone talks eQ. Kwasuka lapho angisazi ukuthi ngingamdingela ngapi since 2015 bengile number yakhe sikwazi ukuxoxa kathesi number zakhe azisangeni zalahleka zonke. Please ongabe lokwalwazi ngicela ukuthi enisize kakhulu sihlobo zami kakhulu.
Hey, Studio 7, linjani? Tungamili Nkomo, Chris Gandhi. Awu, madoda. Sengaba khulume othumela amaudio amaphendulwa mbe. Selahambe ekhaya, selathatha i-offer lesemakhaya yini. Asisasebenzi Studio 7, asisasebenzi. Awu, madoda, sifuna ukuzwa izindaba phela, sifuna ukuzwa inyuzi mbalo. Siyekho lolu hlelo yalesinikeza izinyuzi, alisenalo yini hlelo lelo? Alisenalo. Anginaradio bafowethu ukuthi ngizwe ukuthi indaba ukuthi kwenzakala ekhaya. Ya. Ngiyabonga madoda, ngiyabonga.
Sibingelele futhi. Kunjima, amanye asathi kunjima. Unkomo wathi singene edakeni, siphume singala. Ambona ukuthi ungangena edakeni uphume ungala. Njani? Ngena edakeni uphume ungala sibili, ungashuli. Unkomo wayesiro phela, but wakhuluma sesifile. Mandebele bantwana lamashweni amanye uze ulungu la sendleleni kwampana asingenele edakeni siphume singala. Amaleli ngingazi kimasentu bambazi gala mawadini la kumbe bona baloko belabo gawulele ngayo abana abantu athi chapu zintu le-election kodwa ayikho la election day usuyizwa ukuvalelwa phandle kwabalandeli. Kheli opposition iyavunyelwa yenza ilile lizwe likhulu umkhono omuke khona. Mana la opposition? Uchukuthi ngoflatini Putin phe.
Uthakaza umuhle linjani lonke? Sesimukela nje izibuhlungu ezikamama uMakhumalo Mrs. Dabengwa. Hayi, sithi kaphumule ngoxolo mama. Ukukhuluma leli jaha lakwaMafa, ukhuluma ngiseJohannesburg, eSouth Africa. Mina nje ngithi angazi ukuthi bona abasibusayo ekhaya eZimbabwe ukuthi bebusa nje kambe ma ngoba bebhizi nje bayaphithizela but bafuna ukubusa njalo for another 5 years. Umbuzo wami-ke kibo ubususithi ukuthi kambe bayasikhumbulela yini siyinzalo yeZimbabwe kuphezu kwalokho esikuyikho khona njengamanje elizweni lethu ngesizathu sabo sokuhlala sibefuna ukuba sembusweni kuze kube naphakade. Kambe bakunanzelela na ukuthi ma bengayithola another 5 years kuzoba njani elizweni khona kuvele kunjeya. Kambe sithi babuye bayithola another 5 years ngoba bebhizi impela phela sebengaqilibezela lokuqilibezela befuna nje ukubusa for another 5 years. Kuzoba njani nge 5 years yena leyo nje abafuna ukuyithatha?
Labo ve kungabalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp. Lawo mlaleli ungasithumela owakho kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kweze Melika, uzulu waleli lizwe namuhla uphakathi kwekhefu elibizwa ngokuthi Juneteenth, okulusuku lokunanza ukukhululwa kwabantu abamnyama ababegqilazwe ngabelungu eMelika ngomnyaka ka-1865. Ngakho, iningi kaliye emsebenzini namuhla kanti lamahhofisi kahulumende avaliwe. Usuku lwanamhla lolu luhlelwe ngokusemthethweni ukuthi lube likhefu ngumongameli Joe Biden nyakenye. Abantu abamnyama ababethunjwe bayaqilazwa eMelika babephethwe ngochuku olumangalisayo. Lanxa sokule minyaka bakhululwa, abantu abamnyama bakhala ngokuthi balokhe bencindezelwa eMelika. Sibuze ohlaziya ezombusazwe ohlala eMelika olilunga le-TCCC umnumzana Tim Moringai ukuthi liqakatheke kanganani leli khefu.
Ilanga leli liqakathekile ngoba siyakwazi ukuthi i-slave trade, lama-slaves yiwa ayakha yona iAmerika ngokwayo. Siyakwazi ukuthi ngendaba zempi ibaba sebefakwa phambili, izinto sesingamanga kuhle. Siyakwazi ukuthi lathi khona phana e-Africa, even bengananzeleli ukuthi safaka lathi abokhokho bethu labadala bethu ukuthi bazoncedisa amazwe wona lawa athiwa yi-first world. So siyabona ukuthi kuthiwa i-black emancipation eyaphansi lonke lokhe isahamba phambi. Ye ikhefu lelo lakusasa belifakwe ngumnumzana Biden liqakathekile ngoba abantu abamnyama e-America bahlala for a long time benganikwa amathuba ukuthi labo babe economically independent, politically independent, education wise, lani singaqamba ama category amaningi. But siyabona ukuthi ukubanika labo ilanga lokunanzelela iJuneteenth yikho kuqala ukuthi hayi abantu beAmerica bonke labantu abamnyama they belong in this place.
So kule minyaka ukugqilazwa kwabantu abansundu kwaphela eMelika, kodwa siyabezwa bayakhala nsuku zonke ngenhlupho abahlangana lazo ezibaxakayo ezibahluphayo imihla lamalanga. Ungathi iziphi lezo zinto, iziphi lezo nhlupho?
Izinto ezilokhe zikhona engizibonayo ngangithiwa lokhe zisahlupha. Siyakwazi lathi ukuthi amapholisa lokhu yenza yona ethiwa i-discrimination ma bebamba abantu abamnyama. Siyabona lathi ukuthi amajele lokhu egcwele ngabantu abamnyama, but i-population eyamelika ithi yona abantu abamnyama ba-13% out of over 300 million. So ngibo aba-50% emajele, of which is unfair. Siyabona lathi ukuthi imfundo or i-education opportunities ama-neighborhoods abantu abamnyama lezikolo zabo, they are still lacking behind nge-development or njengezikolo zamanye ama-races lapha e-America. But hayi, siyabona ukuthi labo abe-administration yabo Biden sebezama labo ukuthi bancedise banike laba abantu abamnyama ama-opportunities ayengekho for all these years. So ngiyabona lami ukuthi noma uhlupha lakathesi, kodwa we are moving in one direction eyokuthi in the next 10-15 years laba abantu abamnyama ngantaba yasebefikile lapha bathi khona they are equal to everybody.
Umnumzana Tim Moringai uhlaziya ezombusazwe njalo ulilunga lebandla le-TCCC eMelika. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona izako sihlwa ngo-7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ekuseni ngasikhathi sinye. Yimi uNtungamilinkomo litshone kuhle.